Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 4 kumpalakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So they've he promised us we will get a response in a few days' time.
Odokotela sebehlele emsebenzini okwesikhathi bekhalale umsebenzi okwesikhathi eside ama senior doctors. Namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi kudaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo. Lulungiswe ngokuphangisa.
I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Jivike phelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efailile.
Ugatsha lwezemfundo oluthi kusukela ngomnyaka ozayo luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela bezibhedlela zikahulumende asebehlale umsebenzi wokwesikhathi eside bengayi emsebenzini ama senior doctors namhlanje bafole betshengisela besuka esibhedlela sePari Renyathwa belubhekise edale lePhalamende ukuyanikeza incwadi yezikhalazo zabo befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungisiswe ngokuphangisa. Gibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama senior doctors babamanyene labodokotela abasagqiba izifundo ama junior doctors behlabela ingoma eziveza isimo ezizibhedlela lenhlupho ababhekane lazo bethula amabhakane alotshwe amazwi asola uhulumende beqonde edale lePhalamende. Lapha abatshiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa iholo, ukulungisiswa kwesimo ezibhedlela lokubiselwa emsebenzini kwabodokotela abaxotshwa umsebenzi. Ekhuluma nentatheli izindaba unobhala wabodokotela umnumzana Aaron Musara uthe benelise ukutshiya incwadi yezikhalazo zabo edale ePhalamende njalo balethemba ukuba amalunga aleli dala azangenela kulokhu kufuthelana phakathi kwabo lo mqhatshi.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So
sitshiye incwadi yethu yezikhalazo kumkhulu wepalamente sesibuyela ukuya lapho esiqalele khona esibhedlela sePari Renyathwa.
Udokotela Masimbandoro omunye wabakade bese kutshengiseleni wanamhlanje uthi balethemba ukuba amalunga edale lepalamente azalalela izikhalazo zabo.
So today it's day 94 of this ongoing impasse incapacitation of doctors.
Namhla lelanga lesi 94 selokhu sakhalala umsebenzi. Namhla kuncitshiwe incwadi ngabodokotela abasafundelayo labadala. Sithemba ukuba idale lePhalamende lizasincedisa ukuba uhulumende azwe izikhalazo zethu njengelizwe.
UNdoro uphinde wagcizelela ukuba balesifiso sokubuyela emsebenzini kodwa bafuna uhulumende alungisise isimo esezibhedlela ukuze kusebenzeke.
I really feel that the will, I personally have the will to go back to, but the primary cause has not been addressed. We talk of
sibona angani lokho okwenzakala elizweni sokufuze ukukhangelisiswe. Udubo lolu lukhathaza wonke umuntu, njalo abameli bedale labameli bephalamende abakhangelisise lolu daba. Siyafuna ukubuyela ezibhedlela kodwa asilawo ukusebenzisa ufuze kulungisiswe lokho.
Incwethuko zombusazwe umnumzana Mlindile Mancitshana uveze ukuba idale lePhalamende lisozelenelise ukuba siza ngalutho esithi bazathola impendulo abayithola kumpantintambo wezempilakahle. Umphathi indaba ezempilakahle umnumzana obhataya moyo izolo utshele intathela izindaba ukuba uhulumende uphakathi okukhulumisana labodokotela ngezikhalazo zabo ezigoqela izihulo okuyinto engeke yalungisiswa ngelanga elilodwa. Isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisiba sibi ngamandla ngoba kungela sizo oluvela kuhulumende selokho odokotela baqala ukukhalala umsebenzi. Ukumanyana kwabodokotela asebehlele emsebenzini labasagqiba izifundo betshengisela kwenzakala ngesikhathi abasagqiba izifundo sebelenyanga ezidlula ezintathu bekhalele umsebenzi, abanye sebaze baxotshwa lo msebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka 2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze guidance and counseling ukuze zibe izifundo ezizaba ingxenye yemihloliso ezabhalwa ngabafundi lapho bephutha ugrade 7. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lengeminye yemizamo eyenziwa nguhulumende yokwenqabela ukumemetheka kwenhlupho ezibhekane labasakhulayo ezigoqela ukuzibulala, ukuzithwala, ukuthatha izidakamizwa lezinye. Kungalesi sizathu, ababalisi bemhlubulweni beMathebeleland North abakhangelane lezifundo zokweluleka lokucebisa abafundi eze guidance and counseling bebehlangene lamuhla behlela abaza kwenza ngomnyaka ozayo. Umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland North Guidance and Counseling Life Skills Association Imanga Kliseta umnumzana Guidance Mpofu uthi izifundo lezi zisungulwa njengempendulo kwabatsha ukuze ikusasa labo yakheke.
Esikhane esiningi kusukela kudala iguidance and counseling ibingekho ezikolo, yikho ukunanzelela ukuthi abantwana kakhulu bayazithwala amankazana kana bayenza kwama-drugs konke nje ongama-social ills khona lokhuyana. I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Ivike ephelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile. Kuyatshengisa ukuthi i-guidance and counseling ubengayitholi ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sehlule Ngwenya ongumbalisi we-guidance and counseling uthi njengababalisi sebethatha isikhundla sikababakazi kanye labo malume ukuze beluleke abasakhulayo.
Ngemva kokukhangela ukuthi abantwana abanye bakhula bahle balahleke, abanye bayazibulala, abanye benze ezinye izinto ngoba izeluleko bengelazo. So u-guidance coordinator u-guidance and counseling teacher uthatha iviki likamama, likababa, likamalume, likakhulu esikolweni, njalo uyacebisa, njalo uyaba ngumuntu oyehlayo aye kuzinga lomntwana. Thina esikolo siye saba le case ye suicide. Umntwana wayethi abadala bamzwisisa, bona babelama expectations kuye, kwaba lokuthi wavela incwadi sayithola sahlala naye umntwana phansi okokuthi ukuthi ngaba senzanga into enjalo, ngabe sikhuluma ngomuntu osowadlulayo.
Umnumzana Polite Sibanda ongu-provincial remedial tutor uthi izifundo lezi ziqakathekile kakhulu, ngakho kuyadingeka ukuba ziqalele kusibanga esiphansi se-early childhood development i-ECD.
Isifundo lesi se-guidance and counseling siqakatheke kakhulu ngoba siyagoqa abantwana. Thina bogatsha lwezemfundo sikhangelele ukuthi khona i-guidance and counseling kumele ifundiswe kususela ku-ECD A aze ayifika ku-A-level efundiswa i-guidance and counseling ngokuqakatheka kwayo, ngoba kathesi abantwana balezi nduba eziningi ezibahlaselayo. Sebeqalisa ukuthi khona baye emacansini besesebancane, abanye baqalisa ukubamba izidakamizwa lokho besesebancane, abanye sasizwa ukuthi abala amaphathi awo laba benziwa kuthiwa amavuzi kuphathi. Isifundo lesi se-guidance and counseling siyabagoqa laba bantwana.
Unkosikazi Nonhlanhla Green obemele inhlanganiso yesethule trust uthi bayafundisa abasakhulayo ngempilo umlando bawuchiye ukubo ukuba bakhethe abakufunayo.
I-guidance and counseling kutsho ukuthi sincedisana labantwana ngama-facts about life. Siyaresearcha izinto ezenzakalayo currently, sibe sesihamba la siyebafundisa abantwana labo ezikolo. We are sort of ama role models. Singabapresentela, asibatshele ukuthi into le engutshela yona yiyo okumele uyilandele. siyabachasisela sibatshela ukuthi impilo inje, bona sokusiba yibo abazikhethelayo ukuthi besile concern ngama grade 7 results, ukuthi ama teachers or iministry ayikukhangele are they genuine results or kukhona okuyenzakala, because uzathola omunye lo 5 the next omlandelayo ule 14.
Ababalisi abangene umhlangano walamhlanje wonke bavumelene ukuthi izifundo ze-guidance and counseling ziqakathekile kakhulu kubafundi ngoba impilo yalamuhla isiyehlukene leyakudala. Kulezi nsuku abantwana bakhula bengazitholi izeluleko kubo babakazi kanye lakubo malume, kungakho ababalisi sebethatha isikhundla leso ukuze bakhe bagoqe balondoloze ikusasa yabasakhulayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ebona ngokudingela abalambayo ukudla phansi komanyano we-United Nations i-World Food Program ithi indlala iqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe njalo idinga imali engange US$293 million yokudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-WFP ithi izakhuphula inani labantu ebavela ukudla eZimbabwe ngokuphindwe kabili ngozibandlela lifike ku 4.1 million. Ngakho inhlanganiso le ithi idinga i-$293 million yokuthenga lokhu kudla. Kodwa ithi okwamanje ile mali engange $87.9 million kuphela. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana David Beasley wethule umbiko esithi indlala izaqhubeka ihlasele ngamandla langomnyaka ozayo ngoba kukhanya kungasoze kube lezulu elaneleyo njalo lonyaka. Wengeze wathi ukudula kwentengo yezinto ngenxa yokudilika komnotho lakho kwenza impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. La ngamazwi agcizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla se-WFP esibona ngokuqhotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso eMathebeleland, unkosikazi Praxedis Moyo ekhuluma le-Studio 7.
Umumo wendlala uba mubi kakhulu ngenxa yokuthi abantu kabazange bavune okwaneleyo ngomnyaka ophelileyo. Phezu kwalokho abantu sengathi imali abalayo eyaneleyo yokubana bazithengele ukudla, lentengo yokudla ingani iphezulu. Lokho kusuke kwengeze uhlupho lwabo lokufinyelela ukudla.
Nxa liqathanisa emadolobheni lasemaphandleni, lingathi kukhona lapho kungcono khona yini kumbe kuyafanana nje?
Umumo wakhona ngathi kuzinxa zonke ngoba yonke indawo akungathi kakuqathaniseki kangako.
Umamoyo uthe bakhangelele ukuqhelisa inhlelo zabo zokwabela abantu ukudla ngozibandlela bafinyelele izigaba eziningi ezigoqela ezenyakatho lezansi yamaNdebeleni lapho abangakafiki khona. Isakhamuzi sekhezi umnumzana Lethukuthula Dube uthi bakumelele ngabomvu lokhu kudla ngoba okwamanje uMangoye uselala eziko.
Akudla lonyaka akudla, sibhekane le-black market kuphela, izinto ziyadura, akulancedo yabantu abalitholayo lapha.
Kazi kafika inhlanganiso ezifana labo-WFP labo-World Vision.
Ha lokhu ke ngo ngokwakudala khathe sakula ngitsha sikuyezwa vele ukuncede esingalithola nje sibhekane lobunzima.
Umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingu Moziphothe laye uthi eyalonyaka indlala imbi okumangalisayo.
Isililo sibili ngibonga nje ukuthi uhulumende uyizamile ukungenela ancedise abantu bayahola umumbu nge-drought relief program, kodwa iqiniso elikhona babankomo indlala ibhahile, ibhahile okuzwisa ubuhlungu ngoba abantu bakithi abazange benelise ukuvuna ngesivuno somnyaka lo esanda kuwuqeda. Yikho-ke abantu bakithi babhekane nendlala.
Amazwi kaPhuthi agcizelelwe ngowake waba ngumeli weInsiza South edale elifanayo umnumzana Malaki Nkomo, yena othi izifuyo lazo seziphelile esigabeni sakhe.
Lokhu kuyadanisa kakhulu, lokhu ngabavala ngaba khona semhlabeni. Okunje angazi ngikubone liqiniso elikhona, nabantu abaningi bangafakazi ukuthi okunjeazange bakubone. Amadlelo akula.
Inani labantu abalambayo njalo abadinga ukudla eZimbabwe lifika phose kuzigidi eziyisishiyagalombili, i-7.7 million. Izigidi ezimbili zisemadolobheni kuthi ezinhlanu zisemaphandleni. Inani leli lilakho ukukhwela kuyiwa phambili nanku phela izulu likhanya lingekho. Njengokutsho komqondisi we-WFP umnumzana David Beasley, kusazokuba kubi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, yimi uNtungameli Nkomo.
Ngo-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukunceda izihlobo labangane ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Uphenyo lokuhlaziya ukuthi uMongameli Donald Trump weMelika ingabe wephula umthetho, ngakho-ke asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment soluphambi kwekomithi ebona ngezemthetho edalela ephalamende ye-Judiciary Committee esungule ukuzwa ubufakazi bengcwethi zomthetho, iningi lazo kungabaqeqeshi bezifundo zomthetho emakolitshini amakhulu awe-America agoqela i-Stanford University, Harvard University lamanye. USenator Kamala Harris owesifazana onsundu obephakathi kwalabo abancintisa ukuthola isikhundla sokumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa ngomnyaka ozayo ubike ukuba kasenelisi ukuqhubeka ngomkhankaso ngoba isephelelwe yimali yokusekela lo msebenzi. Zigqibe umnyaka zisenza eziwenza ezikwaziyo izizalwane zeZimbabwe egigini eliqoqwe yinduna yabo eGoli umnumzana Thulani Mgoqo Jubane. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezikhunswa kugidwa kuluthuli kwazise beziphume ngobunengi izalwane zeZimbabwe zakuthi kwaqa eBerea Park egigini lamagigi okuphela komnyaka. Enkulumeni yakhe kuZulu unduna uJubane uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zeZimbabwe zitshengise kuzwana lokudlelana loba zisemazweni. Uthi into eqakathekileyo kakhulu kulabo abadabuka kwamthwakazi, iningi labo onkaba zabo zilapha eMzansi, yikuthi bakhe ubudlelwano obuhle lezizalwane zakwele South Africa.
Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngibone isizwe samahlabezulu sihlangele kanje. And uma singenza njalo izinto zethu zizosilungela. Siyekele ukucwasana ngobuhlanga. Uma singabambana kuzosilungela. Asizona iziphepheli njengoba silala kusekhaya la. Kodwa njengoba kusekhaya nje inhlonipho iyadingeka.
obemele induna zakwele South Africa kuleli gigu nduna undwandwe ubesixwayiso kulaba bathi ngoba sekuyikhisimusi izilakalaka bahle bahwatshe batshwathike ezambeni.
Kanza kwethu ukujabula kuhle kodwa uJehova uzonda ukuthi umuntu kuphela into angayifuni kumuntu ukudakwa. Ngoba kulokho kuvele kwenza ukuthi umuntu abeselahlekelwa yinhlonipho kanti ukuphuza kuhle ngoba asiwenzi thina umcimbi singabi nawo amanzi ampontshwayo.
Omunye wabaqoqi baleli gigi umnumzana Alphonse Fuyana uthi kubathokoze kakhulu ukubona izalwane zeZimbabwe ziphetha umnyaka zindawonye.
Umcimbi uhambe kahle kakhulu ngendlela eyisimanga kuze abantu bezomamela ukuthi ama-leaders abo abaphathelene. Okungijabulise kakhulu ukuthi nesizwe sakwaZulu sikwaZulu ukuthumela izinduna ukuthi zime kunye nathi. Nokungijabulise ukuthi bekunabatsha, kuyabonakala ukuthi impela abantu bayathakazelela into zakubo.
Kanti-ke njengoba iningi lizabhekisa amabombo ekhaya kukhefu lekhisimusi, induna uJubane uthole ithuba lokubafisela inhlanhla.
Akube mnandi kube njalo. Sihambe kahle siye emakhaya siyojabula nabazali bethu, siphinde sibuye singabaphilayo. Lelahle!
Loke ubungumkhosi okusina le miculo kadike lembongi bezibizwa zisabele. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Yabuzetha! Yabuzetha! Wena ohlanga! Kuzela ukhanda lubanzi, yako kamathathela, ivalela ubuthelezi, yavalela ungena etsheni, bathi ivaleleni bafana, ingangena ekhaya, holi yethu ingangena ekhaya, ifika izoni zithele, insingizi ebanga izulu kuphendula, itshe behle phezulu kube nengeni, libone ngondwandwe, labona ngabathembu, ondwandwe bakithi egudu, balimemezelela, amathemba akithi esandleni, alinezela, enzwa isazelo seyixaku, seyinkomo zenkosi, sinesimaphundu. Simaphumulela fana nemvubu yasethi wena baba amadoda yamomotheka yabuka izinkomo yanyekobala unkomo zabhebe bombeni abongeza umsenteni wagijima umbehlembehle wamanzi ibheshu yabezetha yabezetha wena ohlanga.
Yebo ke lizwe imbongi lapho ke ibihaya ke umnomzana Thulani Mgoqo Jubane induna yabo khona le izizalwane zeZimbabwe eGoli. Kusenjalo ke iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe yawezwekazi le-Europe zithi lonyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obukhona lokuqonga kwentengo yamatikiti endizamchina. Okuningathi kuzweni ke kuntathela izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ikhonale eBhilithane. Hayi limelele ke imitshina yethu isale ngxaki lapha kodwa kuzalunga. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke simelele ukuzwa daba oluvela eBhilithane lentathela izindaba yethu uEzra Chisa Sibanda inothi iningi labahlala khona lelithi alisoze lenele ukuya ekhaya ngoba kuyadula amatikiti njalo le mali bafika bengaselayo ekhaya lapho intengo yempahla lakho esikhuphuke khona. Likhumbule njalo ukuthi ngemva kwalolu hlelo liyalandela olweStudio 7 Live Talk kodwa kwakathesi asizweni ke udaba oluvela eBhilithane.
Akampalakazi iminyaka yonke kuyabe kuxokozela abantu sebebuyela emakhaya ukuyabona izihlobo labangane. Kodwa ke lonyaka akunjalo. Umnumzana Matthew Mpofu uthi izandla zimfitshane ngeke akhone uhamba ekhaya ngoba kunobunzima bempilo khonale.
Mina ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyofika ekhaya ngiye kuba lesihlobo zami ngendaba yokuthi amatikiti ayadura ukuthi uzohamba uyefika ekhaya. Beda lapho uma usofikile ekhaya bazokudlani bana labe ngibalandileyo ngoba bonke babe sebekhangelele kimi. Phela uma ufikile vele labo basekhaya bakhangele wena ukuthi uzabuya ubaphathela okokudla. Hayi, impilo eZimbabwe isinzima kakhulu. Yikho nje ikhisimusi umuntu uyayidlala nje engilazihlobo.
Onkosazana Zombili Ndlovu ohlala edolobheni leParis eFrance yena uthi ukusalakala kwezinto ezifana lamanzi lamagetsi yikho kumenza enqame ukuya ekhaya.
Lo nyaka hayi angiboni ukuthi ngizaya kuya ekhaya because isimo sakhona asimnandanga. Okuthiwa kulamanzi akulamagetsi, kuphile kanjani endaweni enjalo okungelamanzi? Siye ngaphezambuzi, sigeze ngani, sinathe ngani, sipheke ngani? Hayi, ngakho bengamagetsi kuphela benza ukuthi hayi kulo mlilo sipheke ngomlilo, sibase umlilo. Kodwa amanzi yi-main problem, yi-main concern yami.
Abanye bathi izikolo zivalwa kwesikhathana eNgilandi okwenza kube nzima ukuvakatshela ekhaya ngekhisimusi. Unkosazana Tawana Moyo ngomunye wabatsho njalo.
Hashi, mina lo nyaka angisoze ngiphumelele ukuhamba ekhaya ngoba abantwana bavala izikolo okwamaviki amabili kuphela. Esengiza kwenza, ngizathumela abadala imali ukuze bekwazi ukuthenga labo igrocery badle ngesikhisimusi ngoba kuyisikhathi sokujabula. Sengiyabuya ngibone lami esikhathini esizayo.
Kukanti unkosazana Virginia Macebo ohlala eBerlin kwele Germany layezwa kumehlule ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Ngangilungiselele ukuthi bana ngizahamba ekhaya sibili ngekhisimusi. Imali yamatiketi ayisakwani, imali yokufika sisidla khona ngale khaya ayisozibe khona, lokuthi abantu ekhaya sibachiyeleni angeke vele sihlanganise izinto ngoba ekhaya sokudula. Ayi, kubuhlungu into zeZimbabwe bakithi, kusitshaya umoya. Mnyaka simbili siloke siphospona.
Ekhaya kusekhaya ngeke lilahlwe, kutsho umnumzana Bob Zenzigola ohlala edorobheni leCochester. Yena ke uyaphakama ngeviki ezayo ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangani.
Sizilungiselela ukuya Africa by next week, so siyabe sihamba. Ithi ngethengethengela abantwana, ngedobhadobhela abantwana impahla zekhisimusi ngoba le khale sekuyisikhathi sokulima. Sikwazi ukuthi sithenge inhlanyelo yodwa kuyelinywa, siyedlala ikhisimusi labanye abantu ekhale. Kumnandi kakhulu ekhaya. Kwehluleka abangalazandla, thina esilezandla esakhula sikhokhela inkomo sihamba phezu kogangampunza. Sekumele ngetshaya ugangampunza silima khonapha. Sidla ikhisimusi labanye abantu ekhaya eZimbabwe.
Ikhefu lekhisimusi yilo eliqakathekileyo ukwedlula wonke ngoba lihlanganisa izihlobo labangane, kudliwa ezangaphansi kwamagala. Kodwa lo nyaka iningi labantu likhanya libhekane lobunzima obuvimba ukuba babe ndawonye ngalesi sikhathi ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungamanga kuhle komnotho welizwe, ungatholakali kwamanzi, ugetsi, amafutha ezimota lokunye okuninginingi. Ngimele Studio 7 England, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo ke, siyabonga Ezra Jesus Banda. Manje ke sesifika ekugcineni kohlelo lwethu, njalo singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela asebehleli emsebenzini okwesikhathi eside, ama-senior doctors namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa. Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka-2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka azenelisi ukuyadlalela ikhisimusi emakhaya ngenxa yokudula kwentengo yempahla. Hayi ke, silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC, ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.